Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Nhlangula 2023 ngokeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZEMSEC ihlele inhlawulo yalimihloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alitshumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amatshumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhadala amatshumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye ku-O-level. Kuthi abenza i-A-level bona babhadale amatshumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsek unkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fee adazethwe US$, lesithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So lingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US$, abazali bakwanelisa ukubhadala ngeZimdollar. At the interbank rate is announced. And I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to the registration is $US is between 8 and 15 March. It's the interbank rate is at the corner of 8 March. So now we're going to tell you that we're going to tell you 8 March. We're going to the rate, the interbank rate is announced. I'm going to tell you that we're going to tell you that we're
izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge-US$ kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa-announcewa nguhulumende ukuthi umzali ubhadala nge-currency yena a-comfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama-US$, uyabhadala nge-US$. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand, uyabhadala ngama-rand. Nxa efuna ukubhadala ngeZimdollar, uyabhadala ngeZimdollar. So isikolo asiso esidictate ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incani khumbula kuhle Madlamini, imhloliso kaJuni ibingasekho, uzankondisa khonapho nxa ngilahlekile. Kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho, kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke?
journalism asikho ukuthi sasizivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso ekaNovember babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana imihloliso ngoJune. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system sesekwanelisa-ke ukuthi uJune akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona labo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi niyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees law for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumende. Uhulumende khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba esikolo ezi-private yibo abangazeze babe ne-subsidy.
Unkosazana Nikki Nikki Dlamini oweZMSEC, sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sivindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ongathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezibhadalayo nxa ukhangela ama-$11, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level le-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube nembadalo abantu bazafunda ngemaba. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo mntwana lamali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe zama-examination fees ziyathikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo uthi lo muntu ongumnyanga usencitshwa ithuba lokuba layafunde sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa iZimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Lanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelisela imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyaqanda fota ngezinye ezinto ngangaphambani kathesi khona wo-800 per dollar vesazizimdolla kuyahle kukutshengisa ukuthi vele enqaba kungabantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezombi izimdolla esikhuluma ngayo abantu abanezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlasikuthi ukuthi abantu abasebenzayo ezimbabwe kathesi is less than 10% abachathiwe abanye abazithandelayo lawo kanti wonkanzima kuyabethengisa ibhanana nge-2 rand ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayi-2 ayayitholi ibe njalo enamarendi abhadalayo nabantwana besikolo amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wamnotha ngemfundo sinothikile ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole sethu besonayazijulise sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane izwe ngokuthizaba i-RTGS kumbe izimdola ayimali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola bona abasebenzi abahola phambili oyi-poverty bottom line abasebe benelisi ukuthi babhadale yena ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyo uhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo iliqiniso sibe likhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasikuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqiniso sofanele uhulumende kodwa-ke layena kube le ndawo ukuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiso yakusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi simnike vele ubhizile sukuya researcher kumbuya kuzabuza abantu ukuthi azuthi wenzakalani kuground. Ngemva kwalokho vele izahambe imadilisi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayitshaye bathiyane lokutshona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Isuto 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu umumbuzo kahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama namadamu wonke kulindawo segcwele Mnumzana Elton Gumede umgcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC uthi bonke abakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka
abalimi abafika 140 lonyaka siyabona kukhanya ngathi izulu lime kuhle labo njalo abalimi abalapha kathesi kwindawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-horticulture ikhanye yabalima throughout the season so indlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibhuste imarketi
koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa olwazala ngokuthi ngugatshompo lwenze wathaya inala esabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukuwagebha ngoseptemba kungela zulu komile phansi la sagebha sagebha sifaka umqulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka 6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo ozabe nginakekele ongikhanyekeleyo.
Umnumzana Sfanele Sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena-ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LK kodwa ngithi i-interest lami ngagcina sengifundile khona ngabe ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artisan insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezitheneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-beef production year. Le dairy njengoba libona la ma-dairy cows nanga lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba yizo ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili uSithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe nempilo enhle.
Impilo esiyithilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijiyeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa kuyafuna ukuthi uzame embuzini uzame enkukhwini uzame enkomeni uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket iflooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze ukusebenza is no longer the key way so umultitasker You need to multitask.
Umnuzana Slide Nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzile.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennels Farm. Ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo eziyi-180 okwakathesi ngathi ziyi-186.
Ah, kuyalinywa kakhulu. Hawu kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Abaningi abantu abaphiweyo khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Ye, kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abasuka la.
Abasuka lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya udabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lamu Ezra Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphutho lakwelemelika limanyane leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe yingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria luvikwa selongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lize ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni athiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lo mnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kala sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiningi iminyaka silokhe sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi but kusilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea. Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe uthi agire ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Kolite.
Ukuthuma kamongameli evula ukuthi sisuswa odlelwana nabanye abantu sokusifisela izinto ezenze kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yokukhona ukuwena eZimbabwe ukuthi uphile ubale i-agriculture. Ubudlelwane lelizwe leBelarus selisifisele a lot of mechanism ku-agriculture sector. Also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba lelo ama-harvest azwayo. Sibonile kathe siyi-wheat esiyihavestile siyakhangela futhi ukuthi bona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongathi okutengi. Konke lokhu yikudlelana lamazwe nalawa aphasi lapho umongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibi nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo ekhajwe engela kona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho-ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usuthi
Chuma ilizwe leBelarus olikambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amathabanyitha kusela ngesikhathi siyamgalo amane ngakhona akuboshefu emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi besifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandelele zanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabani kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsholo yedwa olethalakithi abantu betholotho akula ngitsholo yedwa olethalakithi eyavele ebelarusi kusuka ngesikhathi sakudala
kulithi siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe kinjelana la mazwe njengalale eBelarus bezobuya le-Equatorial Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiya yenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza bantu
okokuqala ngaphezulu khonaokuthi ngifuna ukuthi ngakithi bona ubaba umlalazi wena ukuthembe ngakuthumela umlalazi lazadina bakuthumele ubone uba amathrakita lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshefu ezakhe ujehova ufuna ukutsho omunye nomunye jehova afuna ukuwathola ulapho ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kuzilesendabana ngakuthumela intokuzini yakhona isaphesakhona lawe xa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumele ubone ukuthi abathelanani asesisedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenzwa nalana amatrata afi angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekuhleleni ukudlalana kwenamazwi lawo uyabona iZimbabwe ithe yona ifuma kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abekungani layo asisoze siyenze omfoselezi yabo so iOpelarus bona labo technology labanye abazodana bavula bavuma ubaba isandla sethu xasi siselula isandla sethu esomugani so xa bevumile siyangena abona ngoba ayisukuthi bona abanalo uthi esingalifunda kibo banakho okunye okukhulu abanako lakona kanti thina othale sikhuluma so i-Equatorial Guinea lalijali ingayinye yamazwe e-Afrika la engela energy problem bale energy sufficiency ete ebangalisayo okuyinto eyikhwabithekayo bona sikufunde ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwayo
uyafunda kakhulu ngakuthima mhlawumbe kuthiuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana iBelarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lakumnangavayo khona ngamasela e-Afrika so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole eBelarus ngaphandle kwamatrakthana lawo and Belarus is ilizwe elingenalutho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-Europe ye kwelethe kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelani labo Germany, Britain, United States lamani
njengoba ngithibe ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe amasango yathi ifuba lokudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena abaisavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina belanti yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umthetho luphuma kujemeni bikopopliti ngathi eBelarus wabana umthetho luphumile ngoba umhlaba silawo thina but into besingelayo imishina ekusebenzisa umhlaba lo othi amatrakita ama-combined harvester amapetrol nawathi sesikutholile eBelarus yikona kona sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where we have food sufficient. Yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asisokwanto esiucela imali izikhathi zonke.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abekhansili yakobulawayo bamanyene labogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase kona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthanye abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health and Child Care lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho esizabe sihlaba khona abantu abaneminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe be-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica Mfundo Solanga Ngwenya ukukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebe phose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe-Gender Act abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezezikhokhela. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane le ndlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hathi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina siseWashington DC okwanamhla belilalele umsakazo weStudio 7 kuVoice of America sisakaza siseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.